So we see card send about VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 14 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ngasaba sibili COVID-19 4 months back. Hayi basuka basiphatha kahle basiqala basixoxisa ukuthi asihlabe nini singayithuselwa njengoba kuqhuthwa yeyo after 2 years yabo sufile kwathenthini. Kodwa hayi ngahlaba hayi ngabona 1 week ngi-right. Ngami nga-encourage abantu ukuthi hayi madoda asihambeni siyehlaba kula lutho lobuhlungu.
Lanxa uhulumende sithi luqhubeka kuhle uhlelo lokuhlaba abantu i-Jackson ye-COVID-19 abanye bakhala ngokuthi kabala mfundiso eneleyo ngayo.
Those who were claiming that schools were ready to reopen can be seen in terms of providing an intervention. Several schools have had students with the COVID-19 cases, and such schools are simply failing to provide testing kits.
Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi azisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuba bale COVID-19 nalo bahashi ama testing kits. Uzoloveza ukukhathazeka ngohlelo lenkampani yamandla yamagetsi olokucitshela abantu umlilo lo olwelodshedding. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ngesikhathi eleZimbabwe liqhubeka ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela u-COVID-19, uhulumende uveze ngeviki edluleyo ukuba usethenge amanye amajekiseni angaba yizigidi ezimbili lengxenye, i-2.5 million, akhangelelwe ukufika elizweni kusukela kuyonale iviki. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lanxa seliqansa inani labantu abavukela emtholampilo besiyadinga ukuhlaba ijekiseni le-COVID-19 vaccine, abanye bathi basaselemibuzo ngalolu hlelo, abanye njalo bakhala ngenhlungu zomzimba lapho behlatshiwe. Unkosikazi Lindiwe Nkobi, isakhamuzi saseMangwe owenelise ukungena kunhlelo zokufundiswa nge-COVID-19 ngaphansi kohlelo loqogelela, uthi umuntu engahlaba hlaba umhlubulo wangancane uyaqanda.
Kuma challenges vaccine COVID esihlangana lakho kuneni. Kwesinye isikhathi uthi nxa uhlatshiwe uzize ungandlule umhlubulo wangancane ususile. Umhlubulo wakho uyamsuthuli vele ukuthi usuthu kambe uhlabe lapho mfana abanye besebenzisabeni khatshana. Iyalimaza ngoba mina sengihle ngangaqanda umhlubulo wangancane. Kodwa hhayi asiyiso khonoko, mina ngahlaba ngaqanda umhlubulo ngathi mo ngaqeda lapho ngavuyela ngayaphinde esibili lalamhla loke ngikhona ngi-strong ninje lokufoka umhlubulo lokwakuzange ngi-strong ngiqinile ngi-right. Yibo ubunzima esihlangana labo abantu babe sebesi ye injection le izasibulala ye njaninjani kwathinithini bekhuluma izinto eziningi ezijiyeyo.
Unkosikazi Patricia Mpofu wezimnyama uthi sewahlaba wonke womabili amajekiseni, uhlupho kwakuyikuqansa kokuthisa komzimba.
Sengahlaba wonke amajekiseni angu-2 sibili, enye yakhona ngathi ngihlaba i-BPM yakhwela. Ngavuka ngingabuyi, ngavuka ngiphumula sinilasiphumula, ngavuka ngabuya futhi yabaright bangihlaba sibili. Ayizange ngihluphe, akuzange kungihluphe, konke kungithula. Lokho komakhala lokho akuzange kungihluphe, abanye babathi kuyabahlupha, mina hhayi akuzange kungihluphe.
Nkosikazi Sithembile Ndlovu uthi yena lokhe wahlabayo kanabuhlungu abuzwayo emzimbeni wakhe loba kulabahambisa amanga bethi ngemva kweminyaka emibili bazakufa.
Ngahlaba sibili COVID-19 4 months back. Hayi basuka basiphatha kahle basiqala basixoxisa ukuthi asihlabe nini singayithuselwa njengoba kuqhuthwa yeyo after 2 years yabo sufile kwathenthini. Kodwa hayi ngahlaba hayi ngabona 1 week ngi-right. Ngami nga-encourage abantu ukuthi hayi madoda asihambeni siyehlaba kula lutho lobuhlungu.
eZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abedlula ikhulu lenkulungwane 126,399 kwasila abedlula ikhulu lenkulungwane 119,049 kwabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,543 okwamanje kugula abedlula inkulungwane eziphose zibe ntathu 2,807 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula isigidi esisodwa 1,894,780 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezi ntathu 2,856,995 ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi kazisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuthi bengabe bele COVID-19 nalo bahashi ama-testing kits. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngoxoleyo.
Inhlanganiso zababalisi zithi udubo lokuswelakala kokuhlola umkhuhlane we-COVID-19 sekuphazamisa kakhulu abantwana ezikolo ngoba besengozini yokuhlaselwa yilo mkhuhlane. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ uMnumzana Takawafira Joe uthi izikolo eziningi kazilungelanga ukuhlola lo mkhuhlane.
We pointed out as the PTUZ after carrying a survey that 98% of schools were not prepared to open. Government was adamant that schools were ready to reopen. Surprisingly, 2 weeks after opening of schools, indicators are clear that schools are not ready for reopening. Several schools have also seen COVID cases escalating in the school.
Sake sakusho njengePTUZ ngemva kokuhlola ukuba izikolo eziningi zazingalungiselanga. Ngemva kokuvula kwezikolo, umqotho ukuba izikolo eziningi sezilala umkhuhlane, lokho usala ukhuphuka ezikolo.
Uqhubeke sithi, kumele uhulumende angenele kudubo lolu esithi umkhuhlane COVID-19 awukapheli loba nje sekuchisa elizweni.
You can talk of Nyamuka Primary School in Manicaland, Christ Mambo High in Manicaland, Tongwe High School in Bedbridge, Masasa High School in Berengwa, Chegato High School in Berengwa, Neshangwe High School in Mashona and the East, Bulu High School. There have been several cases of COVID where those who were claiming that schools were ready to reopen can be seen in terms of providing an intervention process. Several schools have had students with the COVID-19 cases, and such schools are simply failing to provide testing kits.
Izikolo ezifana le Christ Mambo, Masasa, Tongwe High School, sekulendaba ze COVID-19. Labo ababe sithi izikolo zivulwe lokhu bengasitsheli ukuba kuthiweni. Izikolo ziyehluleka ukuhlola lo mkhuhlane.
Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo kwele Zimbabwe uMnumzana Tahunkana Ndoro uthi uhulumende kakatholi imbiko yokuswelakala kwemfanelo ngesikhathi se-COVID-19.
We get worried as the Ministry of Primary and Secondary Education when you take it as fact that we have a shortage of so-called testing kits in our schools, and yet that is just a figment of one anxious person's imagination. We are saying in all our schools we have got thermometers which are there to screen anybody who comes to the school premises, and this screening process is a tester, a surveillance system.
Siyatana nje ngokatholo zemfundo nxali sithi kuselakala imtshina yokuhlola iCovid-19 lawa ngamanga. Izikolo zonke eziphansi kogatsha lwethu ziyahlola abantwana, njalo ukuhlola lokhu kutshengisa ukuba silungile ukulisana leCovid-19.
Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwana indingeko zokuvikela kulolu bhubhane ezinjengama-mask, ama-sanitizer lokunye ukuze bahlale bevikelekile sikhathi sonke. Inengi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvula kwezikolo ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lisabhekane lokumelana le-COVID-19 kanye lodubo lokucanza kwendleko yokuhlawulela imfundo. Abogatsha lwezempilakahle baphakathi wohlelo lokuhamba belimukisa uzulu nge-COVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuvikela kulolu bhubhane njalo bahlale becaphele iziboniso zalo mkhuhlane. Uzulu ukhuthaza ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduze laye kanye lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela e-COVID-19 vaccine. Ngimele iThuthuzo evenini seHarare, ngimnozolozi Ndlovu.
Uzulu uveza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ngokucitshela abantu umlilo lo olwe-load shedding. UMavis Kamau ethulela lolu daba ngocweleyo.
Abenkampani epheka amagetsi laba bathi ukucitshwa kwamagetsi akuyi kuba khona endaweni ezinjengezibhedlela lapho kuhlanzwa khona amanzi, indawo eziphathelane lomvikela welizwe lezinye indawo eziqakathekileyo. Abakwezinye inhlangothi baveza ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngabe-ZTTDC leli lokubacitshela ugetsi. Laba ngabanjengomnumzana Chris Khoza wakoBulawayo ophila ngokuzisebenza othi kuyamdida lokhu osekusenzakala.
Amagetsi yiwathweleni umnotho welizwe. So nxa songasela amagetsi sesiyodala ezizindlini lapho esithembele khona thina bantu sizakwenza kanjani? Uhulumende lo sesithiwa senzima silo yakithi.
Isakhamuzi sasePhumula South koBulawayo umnumzana Elliot Joe laye uthi kuyinto emdanisayo ukuba sebezacitshelwa ugetsi.
Lokhu kuyasiphazamisa kakhulu emsebenzini yethu njengabantu abazisebenzayo. Mhlawumbe ngifisa ukucommunicate nama-customers ami igetsi bese lihamba without notice. Mhlawumbe ngiye ngiyacommunicate ngiyadinga ukuthi ifoni yami igcwale ngesikhathi esiright njengoba kuwhatsapp ifoni ixunyelwe egetsini kule ngozi kangaka.
Umnumzana Samson Malunga uthi bebengakulindele osekukhulunywa ngabe-ZETDC bezitshela ukuthi kuzokuba nganento lonyaka njengoba izulu line kuhle.
Ngo-2021 sibe le ndaba yokuthi amagetsi ahlala engekho ezweni. Angazi ukuthi kungenza njani ukuthi amagetsi kube yinto ngoba kukhangana into le iyabuya ihambe kube ngani sosibangcono. Kubuye futhi into yakhona ibe khona futhi. Siye sathola nzima kubo 2008 laphana amagetsi ehamba kakhulu. Sathe ingxenye but sesibona futhi sesibuyela back kulesa simo.
Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi okwenzakalayo kakumangalisi ngoba kuyisibonelo sokuba uhulumende esehlulekile.
Kwamanye amazwe siyakwazi ukuthi they have since turned green. Basebenzisa isola, basebenzisa njalo i-wind energy. Balungisa amagetsi abo, bathola amagetsi abo esuka emoyeni. So thina siyamangala ukuthi esikhathini esikhona kiso lesi, uhulumende wethu lokhe esebenzisa i-core ewanke, lamanzi ukulungisa amagetsi.
Okusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo.
Aluba siyabona ukuthi amagezi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu ku-solar system, sesibone amanye amazwe ke esebenzisa ke ilanga i-solar system. Bayachiyana ngendaba zamanzi ke ngokuthi kungaba le drought nxa usebenzisa ke i-hydro system uyabonga sela magezi.
Umoyo uthi lokhu kuzophazamisa okunengi ogoqela ukulahlekelwa kwabantu yimisebenzi.
Ngasikhangela i-national NDS 1 ilama set goals okufaneleke siwa achieve kodwa phela ngazake siwa achieve nxa kuyikuthi sisemnyameni. So kuza affecta ke inhlelo ezinengi okumangalisayo.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubengakayiphenduli imibuzo athe kumele ayithunyelwe ngendlela ye-email osaphethe sikhunda sokuba yisikhulumeli kunkampani epheka amagetsi eyezesa unkosazana Priska Uthethe ukuthi achasisele uZulu phezu kwalokho abakulobe kusaziso sabo besithi ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwamandla kagetsi ngenxa yokungasebenzi ngokugcweleyo kwemitshina epheka ugetsi ewange. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Yebo 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 mthwaka somuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe deconnection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwecoronavirus eZimbabwe sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uZulu jikelele kwezempila kahle Zulu kandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama
sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ifulana wamele imelika emhlanganweni wokukhulumisana nezikhali zezikhazo ezenyukliya. Lisetokyo kwele Japan. Leli qula belihlangana lamaqula aweJapan laseSouth Korea ngemva kosuku olulodwa eleNorth Korea lilinge isikhali sayo senyukliya lisithi lolu hlelo luqhubeke kakuhle. Uno palawo bona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ume efakazela uhulumende kamongameli Joe Biden kunyathela lakhe lokuphumisa amasotsha akhe kwele Afghanistan abesele minyaka engamashumi amabili ekulelo lizwe lokhu kwenze efakaza phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe eye House Foreign Affairs Committee izolo okwamahola amahlanu umthunywa oqakathekileyo kamongameli welimelika endabeni eziphathelane lezomkhathi u-presidential envoy for climate John Kerry izolo uhlangane lenkokheli yakwele India esigodlweni salelo lizwe i-New Delhi kunkulumo zokubonisana ukuthi amazwe lawo mabili angasebenzelana njani ivulisen udubo oludalwa ukuguquka komkhathi umkhokeli webandla elikhulu eliphikisayo kwelegini uselow dalen dialo ubikwa esithi uyamukela ukuhluthunelwa intambo zombuso kukamongameli Alpha Conde walelo lizwe ngabebutho kodwa ukhuthaza inkokheli yebutho ukubana ibumbe uhulumende uzabe iphethe intambo zombuso okwesikhatshana kusaqoqwa ukhetho inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla aphikisayo kwele Angola bangene ezitaladeni zesigodlweni salelo lizwe iseluwanda betshengisela besola ukuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho okulakho ukuphazamisa ukhetho lwalelo lizwe olukhangelele ukuqhutshwa ngomnyaka ezayo
ngesikhathi abantu abaningi elizweni bejabulele ukwehla kwenani lasebefunyanwa bele coronavirus langokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke ehlonipha iziqondiso zokuzivikela kuleli gcikwane okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uMikeobe we-Studio 7 ayiqhube lo Nkosikhona Dibidi wayintatheli izindaba isakhulayo yena wasungula umsakazo we-community podium ogxile kunhlelo ezifundisa uZulu nge-COVID-19
ngombono wami mboni kanti uhulumende ukutshintsha kwakhe imigoqo le-lockdown kuzancedisa kumabhizinisi belandela le mlayezwe ye-COVID-19 besokunzima ukuvulwa kwezikolo lakho kutsho ukuthi abazali kumele bebe lezimali zokuthi banjani bakwanise ukubhadala abantwana i-school fees izinto eziyazo nale
Dibidi ngesikhathi uhulumende etshintshe iziqondiso zehlelo lwe-lockdown siyezwa abantu abaningi ikakhulukazi ababalisi labantwana besikolo besithi babhekane lo dubo lokuthola imijova ezabayenelisa ukuthi baye emsebenzini kanye lasesikolo uke wakuzwa lokhu na
inkinga ze-transport zikhona sibili i-transport iningi nama-transporters bashasha ngama-US dollars so uzathola ukuthi abasebenzela uhulumende abanjengababalisi bahola ngama-RTGS so uzathola ukuthi sokufanele ukuthi umuntu athole leyo US dollars ahambe emsebenzini enxa engumbalisi emaphandleni for example so khathesi uhlupho olukhona olozupho izupho kayila zimota ezeneleyo ukuthi zingathwala abantu uyatshola ulayini lamabhasi bus down is yabo matobo kuya kulezo kopase yodwa nje kuphela so ingavele kuchiye kusuke ematobo ekuseni siya kobulawayo iyabuyela futhi ematobo ngo1 ungavele uyikhuthe kumbe sithi kubulayinile sibili wayehlile ukukwa ukungena then ukuthi ukuthi suzamele ugade zwana lezi zingavunyelwayo uma ungabanjwa amapolice ubhadala leyo fine futhi so kuba nzima
izolo sibone omongameli Emmerson Mnangagwa eloba ebulenjini beFacebook kanye la ku Twitter esithi uhulumeni usandukuthenga amanye amabhasa wezupho njalo ngeviki edlule sibone inkampani NRZ isithi bazabe besebenza ndawonye labezupho ukulungisisa udubo lokuswelakala kwemichova ubona ngani lokho kulakho kusiza na
ngokubona kwami kobulawayo amabhasi ezupho iningi elikhona ngamabhasi la ayivele ehamba emakhaya yiwo engijayele ukuchayisana lawo angachayisani lamanje angazi kumbe ahambela ngapi sibonile uhulumende kuthiwa kulenye ifleet futhi yamabhasi abuyileyo asazi ukuthi kumbe azafika ngapha kobulawayo ngoba amatsha lawa kuyalutshwana ukuthi siwabone so asazi kodwa uhlupho lapho indlela lapho singabona khona ukuthi kuyancedisa yini kuthenga kusho kwamabhasi yikuthi kungabi lamalayini amade abantu belayinele ukugada besezindlini
ngaphandle kohlupho lokuswelakala kwemichova awusitshela okuningi ngokuhlangana ngabasemaphandleni ngesikhathi eleZimbabwe lisalwisana nge-COVID-19
emaphandleni kunzima kakhulu sike saxoxisana labantu egwelutshena ya uyakwazi ukuthola sibili abantu abadala behlala emgwaqweni ukuthi babone imota nje kumbe babone ibhasi idlula i-remote ngaleyo ndlela uzathola ukuthi even ukuthola amajekiseni lawo e-COVID-19 kuba nzima uyakwazi ukuthola ukuthi abaningi esasixoxisana labo babesithi bathole i-first jab kodwa nxa usubuyela ekliniki uthole ukuthi hayi kuthiwa kayikabi khona njalo kusuke kube nzima futhi ukuthi ibona abe-health like emaklinikhi khona lapho akulazindlela zokuthi angakhulumisana nabantu ngoba sikhuluma i-network ngokwayo iyahlupha ukuthi lala bana kumbe bale database yokuthi izakhamizi lapha zingaki imizi mingaki kumbe abe-first jab bangaki kumbe bale database yakhona ukuthi babasendele ama-message ukuthi babuye akwenzakali uzathola ukuthi umuntu uyahamba 11 kilometers eseklinikhi esithi uyathatha i-second jab abantu babe kubhalela i-date ekhadini lakho uthi ufika kuthiwa hayi kayikho namuhla awusoze utshelwe futhi ukuthi izaba khona nini kuba nzima khona lapho ngoba shuthi uyabesuphonga ufaniseli but sesikhanyeni ukuthi uyabe uhambe 22 kilometers siyazama ukuhlaba i-jab yona le so kungaba kuhle ukuthi kube lama-outreach programs azoncedisa izakhamizi emawadini abo kuma-online ama-village lines abo kungancedisa kakhulu and kungayenza ukuthi i-process le yenziwe ngesiphangiphangi
Lo ngkwasikhona Divide wasungula umsakazo we-community podium. Ubexoxa icingweni lo-Michael Vey we-Studio 7 esematopo. Wezemidlalo, kababoni ngasolinye abalandeli bomdlalo wenguqu elizweni phezu kosekelo lwemali oluvela kwinkampani yeSakunda. Olubiko luzaphiwa amaqembu amakhulu elizwe abalisa ele Highlanders kanye lele Dynamos. Kubika uJoseph Njanji.
Imibiko ethi amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni yathi ele Highlanders kanye lele Dynamos asethole usekelo lwemali olufika izigidi ezintathu zamadola aseMelika iqembu ngalinye oluvela kwinkampani ethengisa amafutha ezimota yeSakunda. Esikhathini esidluleyo umnikazi wenkampani yeSakunda ukuthi akwashi Thakurey usolwe ngabagoqela ilizwe leMelika kuthiwa imali yakhe ingcolile ngoba yesondelelane kakhulu labebandla elibusayo. Ngaleso sizathu-ke kulabanye abathi amaqembu athi ele Highlanders kanye lele Dynamos akumelanga athathe imali yeSakunda kodwa intathele izindaba yezemidlalo uFortune Mbele uthi imali le izawaphathisa kakhulu lawa maqembu.
I-sponsorship lesi sibuye ngesikhathi esi-right for i-Highlanders le-Dynamos nxa sikhangele ukuthi ama-clubs ebethwele nzima njani ngesikhathi lesi se-COVID. Le bhora lakhona lize liqalise belingabukelwa so sibuya at the right time sibile at least ukuthi ama-clubs la amakhulu omabili enelise ukubhadala ama-players njengoba bona kwa-Highlanders sokulama-players akade sefuna ukuhamba ngenxa yokungahohle.
Umlandeli weqembu le-Highlanders uNkululeko Ndlovu yena uthi uyesaba ukuthi iqembu lebhozo lingagcina lithethwe litholakale selilo mnikazi.
Siyabonga ukubuya kwe-Sakunda nje kuzosincedisa njengebhozo. Siyabona ubani izinto ezingasimelanga kakuhle in terms of iindaba zama-players, i-payment, ama-salaries.
Kodwa ngibona nje ubani i-executive climate kona iyenza izinto
ukuhlakanipha so that these guys also that ngicine lawo sebesincindezela njengoba belimali icine lesitshelo kokwenza iqembini lethu seyibo vele abahamba amathomo abakhokhelayo eqembini so mbone ezekethi imithi kuqaphele khonapho ngoba le into ethakho nayo Highlanders le yithi thina abalandeli bakho yithi thina abomntu abakamthakazi vele lilifa lethu so kulezi nto mina ezamelana ngona zintshintshwe
omunye njalo umlandeli weqembu leHighlanders uSindiso Dube uthi ngesimo esibhekane leqembu leHighlanders akumelanga likhethe ukuba lisekelwe ngubani
abanye bathi utagurey ngwe-corruption hey njengoba besithonja ukuthi ngwe-corruption but how many people abatel ifuwe beconsent ukuthi ifuwe ilenge yesagunda kumbe so yesagunda so hayi mina ngithi manje imali kayithathwe sibili khona izasponsa iqembu laba bathi bona ibhosi akumelanga ithathe imali le imboni yayo kumele ibuye ilama actions befake la imali asifune abantu abakhritisayizayo bengela solution
kusivumelwano esilotshelwane ngabe inkampani yesakunda kanye lamaqembu athile Highlanders kanye lele Dynamos omabili lawa maqembu azathola izigidi ezintathu zamadola asemelika eminyakeni emithathu elandelayo iqembu ngalinye lizabe liphiwa isigidi esisodwa ngomnyaka leyo mali izasetshenziswa ukubhadala abadlali iziphathamandla kanye lezisebenzi zeqembu isivumelwano lesi sikhangelelwe ukwethulwa okusemthethweni kuyona le iviki ngimele istudio 7 ngobulawayo
salbonani tumelan abshen mabuyani enda barmini ye kuburitu zikalikoni mabangamani wa machang ala jadupa lote matyo jemzi matyo kutoba kana bachita ipo kutu mse matyelwe ngizange bagithi lenda wenda obasaka kubethaba isome ngizinto lenda balolu sikhalela zona ngikhala mala ye ayi siyabonga kakhulu kimi donke sengathi ayikwamba kanjalo basaka zwanisaba ye ah mina ulu volwami lapha inkinga engikhala ngayo kakhulu ku generation yethu abafowethu especially lapha 80s abafowethu abasayazi siyazi ukuthi sonke siyahluthwa luhlupho lolukhona eZimbabwe sicine sesibaleka sesiya kwamanye amazwe sizama ukuthi sidinge amathuba omsebenzi siziphilise abafowethu ukuthi umuntu uma sethole into engaumsebenzi khona ngale kubo-South Africa kumbe kubo-Botswana uthole umuntu seyokhonsentrate etshwaleni kumbe emantombazaneni sekhohliwe ukude besihlupheka kanjani esekhaya and abaningi umuntu uyasuka uthotha uthola amathuba omsebenzi uyasebenza sokuright impela seqala ukuba labangane sesiyabamba inkunzi sebulala abantu lokho akusonto e-right ngoba manje siyenza igama lakomthokazi libe libi kakhulu asiyisupport into efana naleyo nxa usuka ekhaya kule ndawo lapha kumele ukuthi sakhe indawo zabokhokho bethu ukhumbule emuva masithole imali sakhe indawo zabokhokho bethu ngoba indawo zabokhokho bethu zigcina sezingena abantu abangafuni kweli kamthwakazi iinduna zethu siyazi zonke zicorrupt zingafunjathisa imali sezithatha abantu ababuya kwezinye iindawo abangazalwa kweli kamthwakazi bazigcwalise kuleya ndawo so konke lokhuyana akusonto e-right akusonto esisupportayo lama-election ayabuya manje singagoxa izandla sithi hayi izanu kumbe i-NDC izawini after supporting umthwakazi hayi kathi sesaba kangaka phela lezi amaphathi la wonke sesabayo kufana lekhasi lenyoka inyoka kudala yahamba thina lokho sisala sesaba sesaba into engekhona please bakithi ake futhi sizigqadeni ngolimi lokho umthwakazi siyekele iindlini zokwamanye amazwe bezingayisuza ngomthwakazi sizigqadeni ngolimi lwakithi ngobuntu bethu limvulo lwaba abade khuluma ethi khona isizwe silahla amasiko siyize siphile and ukhuluma iqiniso ubaba lona asesizigqadeni ngolimi lwakithi njengabantu bona laba esilandela indimi zabo please asesiphakameni lani futhi badala umntwana ma ungabe umfundisi esikolweni ubona ukuthi uyehluleka esikolweni umenzisa amakhosi afunde umsebenzi wezandla ukuze kumncedise kusasa ngoba vele umuntu uma ezalwa uNkulunkulu uyabonisa iphupho lomntwana but thina abadala sibe zisebenza omunye umntwana uyakhula engumntwana umbone edlala ngokupheka omunye umbone ekanika iimoto zamawaya lezi uze abadala bethi uyindoda ufunda ukupheka ikhona imisebenzi yokupheka singarejecti imsebenzi yabantwana kumele sayenze amakhosis ukuze kusasa bebemlei kusaselini ngiyabonga kakhulu badala
singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa uhulumende esithi luqhubeka kuhle uhlelo lwakhe lokuhlaba abantu iJackson ye-COVID-19. Abanye bakhala ngokuthi abanamfundiso eneleyo ngayo. Izikolo eziningi elizweni zikhala ngokuthi azisela mpahla zokusebenzisa ukuhlola abantu ukuba bale-COVID-19 loba hashi. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.